Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku 3 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
I do hereby declare a national state of disaster. No one and no place will be left without sustenance.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala yesomiso okudale ukuthi ethule isicelo soncedo lwemali ngamadola angamabhiliyoni amabili, US $2 billion.
Ngizokuzivumbulula ngoba kwake akakho ivumbulula angayabona ke lamathambo kwazi ukuthi uzawenzani.
Umzukulu wenkosi uLobhengula uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebeze balithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuba ilizwe liphakathi kwesimo sengozi, state of national disaster, esibangelwa indlala okudale ukuthi afake isicelo soncedo kunhlanganiso lamanye amazwe ukuthi aphathise ngokudla okungafika imali ngamadola angamabhiliyoni $2 billion. Umnangagwa wethule la mazwi lamhlanje esigodlweni se-State House phambi kwentathelizindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu eseHarare.
Umnangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000 ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuza kuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isigudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Ukhubeke esithi akuna muntu oza kufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akula muntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza namakampani azimele ukuba uzulu atholise ukudla. Inhlanganiso ezijeneyo bebezikhuthaza ukuba umnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele selamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe lo mnumzana Everson Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudeclare a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotecta ama-livelihoods abantu, siprotecte le development yongale ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcweti kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe ngumnangagwa. Enye njalo ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions Khomaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokho kusekelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu kodwa isithi eleZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane nendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona ukuthi asiphuzanga yini ngoba ungakhangela uzobona ukuthi iZimbabwe isiyi third country, iMalawi leZambia sebe declare state of disaster kudala. Bekumele state of disaster declare well before.
Ugatsha lukahulumende wakwelemedika olwe United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili namashumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezwekazi le-Afrika lonyaka eleZambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja eleMalawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Siyabonga mlondolozi. Kusenjalo umanyano we-United Nations uthi uzimisele ukuncedisa uhulumende weZimbabwe ukudinga imali yokuthengela abalambayo ukudla kulandela isimemezelo sikamongameli Mnangagwa. Umqoqi walumanyano obona ngenhlelo zokuphandela abaswelayo eZimbabwe umnumzana Edward Callon wethule umbiko esithi i-United Nations iphakathi kokuqoqa ukuthi izaphathisa njani eZimbabwe. Uthi njalo indlala ekhona lonyaka isifake abantu abaningi esimeni esibi esizadinga ukuthi baphathiswe hatshi ngokudla nje kuphela kodwa langezinye inhlelo ezigoqela ezempilakahle lezemfundo. Abantu abaningi kakhulu emaphandleni bathi umangoye uselala eziko njalo badinga usizo ngokuphangisa. UNtungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ukuthi ukuhlelwa kwendlala njengesimo esiphuthumayo kungaphathisa ngayiphi indlela.
Ungahlaba umkhosi usenzela ukuthi labo makhelwane labanye nje odlelana laba abalesifiso sokuthi bakuncedise basondele eduze. So kuyakhulula inhlanganiso ezifana njengabo World Food Program lezinye ezihambelana lomsebenzi wokusiza abantu ngokudla ukuthi zenelise ukuqoqa isikhwama lokuthi zihlezi dinge lapho ezingathola khona umumbu lokunye okungancedisa elizweni. So kuqakathekile ukuthi uhulumende atsho ukuthi isimo sethu siminjani. Mhlambe bebesalindele ukuthi i-crop estimates enziwa ngabalimisi ukuthi bangene emaphandleni lapha batsho ukuthi umumo wezilimo unjani, maybe ibingakaphelelisi.
Uhulumende uke wakhipha amanani kumaviki asanda kwedlula wathi yena isivuno esizatholakala lonyaka singafika 800,000 tons kuhlanganisela ukudla kwabantu lokwenkomo. Kodwa sibone umcebisi kahulumende ubabu Eddie Cross esithi lawo manani balawo ukuwaletha phansi abe ku-600,000 ngoba ilizwe lisebunzimeni akula kudla. Nxa sikhangela amanani lawa ungathi ilizwe liseyengozini engana.
Ngengakunika umzekelo ukuthi kuliviki eliphelileyo iSouth Africa layo iphumile yathi hayi inani ebesiliphe lona a few weeks ago sesicela ukuthi silehlise ngoba sesithe sabhodabhoda emasimini sathola ukuthi umumo uwesi kumbe umubi okwedlula lokho akade uyipho khona. So ngithemba ukuthi inani lelo liqamba i-800 at the time abantu bebecabangela ukuthi maybe izulu lingana lincedise nje izilimo ezinye ukuthi zifike kuvuthweni kakuhle. Kodwa nxa ngithi ngiyakhangela mina ngibona ngani inani lizakwehla vele from your officially 800. So lokho kutsho ukuthi sizabe sisilela phose another 800,000 tons yomumbu. Umbuzo wesibili ubususithi okay umumbu lo ubusuvela ngayo. Esikhathini esiningi siyazithenge thina kakhulu eSouth Africa. iSouth Africa yona ingaba wehla kwesivuno okufika ku-7 million tons from inani abalithole ngomnyaka ophelileyo. Kodwa bazaba ne-surplus nje encinyane kodwa phela sizabe sesiyilwela sibaningi. IZambia la izadinga umumbu, iMalawi la izadinga umumbu, mhlawumbe leMozambique. Kodwa nxa sithiyakhangela iTanzania hayi bona baChina la abangazange beyibone. So amazwe amaningi eSouthern Africa akhangele lokuthi bakhulumisane leTanzania ukuthi yiyo engasinceda.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo Studio 7 ekwele Kenya.
The Voice of America.
Umzukulu wenkosi umzilikazi kaMachobana uthi umbiko wethulwe nguhulumende othi sebezeva lithola ingcwaba lenkosi uLobhengula kwele Zambia uyethusa. Umnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka emzini wenkosi umzilikazi uthi iqula elayadinga ingcwaba likaLobhengula kwele Zambia esigabeni senduna uMpezeni kabazange bebabuze ngalokhu. Njalo uthi yinqwala ukuzwa umuntu ekhuluma ngalapho okwafihlwa khona inkosi yesizwe sikaMthwakazi eyanyamalala kulandela impi enkulu labamhlophe ePupu esigabeni seLupane. Uhulumende wanikeza umnumzana Phathisa Nyathi olonda imbali yamaNdebele iziphathamandla zikahulumende kunye lehlekana lokuthiwa ngabakokhumalo ukuba bayedingisisa ngengcwaba lenkosi uLobhengula esigabeni esiphansi kukaMpezeni kwele Zambia. Isimanga ukuthi uNyathi uke waloba ugwalo esithi wake wafika kwele Zambia lapho kwafihlwa khona inkosi uLobhengula kodwa okwakathesi sokukhulunywa njengathi khona libonakala leli ngcwaba. Kesizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa loKhumalo ukuze sizwe kunengi ngalolu daba.
Kwakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandana ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambele la inkosi, ukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yeyintombi yakomthiya lomati, omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala oyona intombi yakomthiyane lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami. Wawusithi angafika angafika sixoxa izindanga enzane kwa axoxa kuyosithi omuntu akithi akhokho angithi umyakwethi akhokho angithi ukuthiwa wena uyakwazi la kathi inkosi umzukulu obhemula wayangabi halilelo uthini ubuzani sitho sixoxe sonke ezizondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi iyanyamalala akubuzwa ukuthi iyahamba yathini yathini. Khona-ke engakubuyela nje ngasonye isikhathi sakhaleyo sanamhlanje yikuthi ukwenza khonalokhu yikuthi ithambele inkosi akuphumeki ukuthi kuyima libonakale ukuthina kusakhonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale sengizathatha lezisetshenziswa. Yikho-ke xa uthi inkosi inyamalele kwakuyindlela yethu yokuthi kungadimwa ukuthi inkosi isihle njani, ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani. Lezo sevumbulula sengokwakhe akhambe ayevumbulula angayabona-ke la mathambo kwazi ukuthi uzakwenze njani. Thina sikwazi ukuthi mina andiwawulule okhuluma laye khonapha uLobhengula yeni nobabamkhulu unewabo kaNyanda. INyanda yilast bon yenkosi uMzilikazi. Lanti-ke yilast bon yakithi sengenyaka i-over 80 kilapho. Injalo ukuthi kunjalo nje ngitho langenye intanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani sekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa kwakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila ne awusezileli phambili awusabuzi. Lodingayo kathini angalibona lelo tambo asazi kwathi thini. Njalo inhloso yakhona kuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nxakethi into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuza indlela kuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into enjala zethu kuyazila usuzabisithula zethu sivale umlomo.
Singathi-ke le yinxwala inkalakade inxwala enzima le Khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo lelunzi lenzalo? Ungalithini?
Polizonje
nani, uzusenzaki ngalo.
Lizathini manje?
Khona kanti yoba badala bathi inkosi inyamalele. Besazi ukuthi amakhiwa ayevele ngendlela yabo bona abadala babevele besithi amakhiwa kunokuthi kuzokwenzakala inkosi inyamalala ithize nje. Kosenzakala kofunekala khona ukuthi abantu bangazi abelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayedyontsha leyo thambo bezenza abakwenzayo okuyizilo ezintwini
ye kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje
hhayi abazange bafike lasho.
Hello ke ngumnumzana Leo Zulukandaba Khumalo odabuka endlini yenkosi umzilikazi kaMachobana. Ubeqoqa icingweni leStudio 7 esembonqane duze lakobulawayo. Kusenjalo lolu daba lwamukelwe ngemibono ehlukeneyo abanye besola uhulumende onguye owaqoqa uhambo lweZambia kodwa abanye njalo besithi linyathelo elingcono ukwenzela ukuthi kwaziwe okwenzakalayo kulokuthi kube kuthiwa inkosi yanyamalala nje kuphela. Asizweni imbono yengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda njalo oyisikhulumeli somunye obikwa inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo. USibanda ukhulume ezimele.
Linyathelo elihle kakhulu lokuthi khona abantu bathole engayithi closure phecelezi ngodaba lwenkosi kulobengula le eyanyamalalayo ukuthi khona kathi kuyini okwenzakalayo. Kuba kukaningi lokhu esisizi kuthiwa khona hhayi wahamba walaphana wahamba walaphana but namhlanje sesisizwa. Kodwa kuyasimangalisa lokhu esididekile sibuzana labanye abantu ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo kusenza ukuthi into le ingaveli kuze kufike esigabeni sokuthi kuze kungenelwe nguhulumente.
Abanye bathi akuqali lam
liqiniso sibili ukuthi amahlebezi kade siwezwa lokhu ekuthiwa khona ngale wahamba wangale kodwa kungekho isiqiniseko esibalulekileyo ongakubamba ezandleni thi singasizwa sizothiwa khona uhulumende nguye ofande i-trip leyi isiya khona ngale. Kuyasimangalisa-ke ukuthi kathi interest leyi kuhamba njani njalo sokuhamba nje bona abantu abaningi laba kungani kungahambanga bona abantwana benkosi labo bodwa kunokuthi uhambe abanye abantu esingabaziyo ukuthi bavela ngapi. Yinto yena le engikhathazayo kakhulu.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba?
Kubaluleke kakhulu ukuthi sizwe sikwazi ukuthi kwathi yena vele inkosi lobhengula yahambe yalala ngathi nga kuyikuthi ingatholakala kungaba kuhle kakhulu esizweni lezi nhlanhla zesizwe lazo zingaqala ukuvuleka.
Siyabona ukuthi zikhona ezinye iy'nhlelo uhulumende aseziqhuba eziphathelane lamasiko esiNdebeleni.
Ngamanyathelo amahle kakhulu ngoba vele into le ibigitshelwe isikhathi esiningi kakhulu kungazakali ikakhulukazi abanye bethu bebengakwazi ukuthi khona empeleni imathebeleleni yaba lesandla esibaluleke kakhulu. So mina ngokwami ngibona kuyinto enhle kakhulu ukuthi uhulumende angene ukuze imbali iqondiswe kahle ngendlela le ayenzileyo ukuthi ahambe ephupha esindisa iphupha. Ngibona ngani into enhle kakhulu ukuthi khona ahloniphe indunankulu u-CGF engingamthi ngu-CGF wamathebeleni ngaleso sikhathi umtshane. Yinto enhle kakhulu leyo mina engiyikhuthazayo.
Lo ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda isikhulumeli somunye obikwa eyinkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obekhuluma ezimele. Kwezemelika ozancintisa ukuba ngumongameli welemelika ezimele umnumzana Robert F. Kennedy Jr. owayelilunga lebandla lamademocrats uqhubeka isiba ludubo lomkhankaso kamongameli Joe Biden kunye lomnumzana Donald Trump. Ngempela sonto uKennedy utshele intatheli izindaba zomsakazo we-CNN ukuthi ababili ancintisana labo uBiden loTrump bazaphazamisa umbuso kantanto kaZulu ngalokho kumele bengazavotelwa. Lokhu kubangele ukuthi ibandla lamademocrats lisungule ikomiti ezasungula amaqhinga okugwema umkhankaso kaKennedy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Lapha siyabona ukuthi ukungena kuka-RFK ku-race lay ewuba ngumongameli welizwe singanthiwa yingxabangxoza for ama-candidate akhona. Into eqakathekileyo esimele siyinanzelele yikuthi ma ungena ekhethweni lelo lokuncintisa ngo-November into ekhona is ukuthi izimali oziphiwa zona ma ungayekela ukungena vele awusoze wabuzwa ukuthi ziya ngapi ngoba kuthiwa hi campaign cash. So mina mbona o RFK bengena lapha njenge third party befuna ukuncintisa Donald Trump lo mongameli Biden ngoba siyakwazi ukuthi kule mali ezibuyayo kwabantu abangathiwa abafrustrated. Sibona la i-RFK imuli yakhe yayingathiwa iqakathekile ku-Democratic Party for about 60 years kususela kwabomdala wakhe esiba ngu-president laphana ngo-1962 or 1963 u-JFK lo baba wakhe laye wazama kususela ngabo-68 until beze bembulale. But into engiyibonayo ikuthi uzathatha la amavoti ngoba sikathese sesibona ngathiwa sokuleni iqembu elithiwa uninterested or undirected elingathiwa ngelabantu abavela Middle East ama-Arabs a-protestayo ukuthi umongameli Biden is not doing enough ukufaka imithetho ukuthi Israel ingabulali abantu bayo labantwana labomama abangelandaba lempi. Kathesi sibona ngathiwa abafuni ukuthi abantu banikwe ukudla ngama-agencies and sabona ukuthi the past 2 weeks babevalelwe imigwaqwa lendlela zokuthi banikwe i-food aid. So abantu sebesifa ngokulamba.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Tawanda Chitapa ohlala khonapha kwele Melika onceda abatsha abeZimbabwe abadlala umdlalo wenguqu.
Ngiyancedisa khonoko nje ukurun izibhedlela zethu ngapha, sezibhedlela eziyi-8 not na healthcare. Mina ngisebenza ngapha lapho okukhandwa khona inombolo zebusiness, bathi yi-business analytics. Ngiyancedisa ukuthi i-business ihambe ngomango ngokukhangela inombolo zakhona.
Kuyabukhangelani kunapha?
Lapha ukukhangela kwangikhona yikukhangela yonke into yebhizimusi, uyithathe uyenze inombolo zakhona izikhangele sithi ubona ukuthi i-business ihamba kahle kumbe hhayi. Every aspect of the business is something that we take care of, just doing the math of the business.
Yes, sizokuthiwa ke lekhaya uyakuhambe akusitshele ukuthi ugcine kuyekhaya, njalo sizokuthiwa ke uyakunceda abantu.
Hayi, ekhaya ngigcine ukuhamba ngo-March 2024. Ngahamba ngafika ngahlala okwamaviki amathathu. Hayi, kwakukahle sibili ekhaya. Ukunceda abantu ikhona kho phela esingisini bathi to whom much has been given, much is expected. So yiyo lami ifilosofi engiphila ngayo, nalokho engikwanisa ngakho nxa kuthiwa ke lami akungomiseli ngiyabe nginganceda. Size sihambe khonapha saphathele abafana ama-uniform abegwabalanda kule team eGwabalanda FC edlalela eMakhosi Stadium duze kwabo JThemba. Labanye labo sabaphathela ama-uniform angingakwanisa ke sikhulume ngakho ngoba abakadelivari. So bengadeliva la yikho lapho esingakhuluma khona, so ula mapicha so ula yonke.
Ye, siyakwazi khonaphana-ke eMakhosi lapho engadlala khona inguqu labo biya labanye abantu vele indawo engani yaziwa kakhulu. So kwenze okwenze khonoko kuyini?
Ungakhangela baningi sibili abadlali bebhola abadlala endaweni ezithize bedlala at highest level in the country abakhulela khonaphana vele. Alexander Maseko, othulani biya Mthembezovu, hawu Edmos Banda, vele abantu abaningi khonapha. Abantu abaningi abananzelela ukuthi i-ICT yayivele ibhese khonaphana isisuke eMzilikazi. So i-ICT layo as an affiliation of i-Islanders, vele it's one of the things khonaphana ukuthi abantu begwabalanda leluveve lemagwegwe lelo bhengula abafana bonke abagcina sebedlala kwa-Island badlala khonaphana eMakhosi kwesinye isikhathi.
Ye, akuphosele ukugcina khonapho ubaba Chitapa?
Ye, hayi mna ngiyabonga sibili, thanks to Voice of America for into eliyenzayo, just keeping the Zimbabwean diaspora connected and informed on Zimbabwean news in America.
Siyabonga lathi mnumzana Tawanda Chitapa odabuka eZimbabwe ohlala ngapha kwele Melika ubexoxa ke ecingweni lo Gibbs Dube Studio 7 eseKentucky.
Kungo manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kono kuzubona impela ukuthi isimo selizweni vele sesidlulile. Awukhe umuntu athwale imilyoni ngezandla, athwale 100,000 US dollar ngezandla. Uyitataphi yena? Ilizwe lingenamali. Abantu berojwa ngamabhondi nothila angasebenziyo la. Kodwa umkhezi uthwala imali levalue engaka i-US dollar. Uyitataphi yena? Hayi lokho kwabomnanga kwalokho, hayi kuzisa ukuhleli. Hayi vele ngendlela umnanga kwakhohlakale ngakhona, aso muntu ongayenzela abantwana bethu bakuthi right. Ngoba okokuqala abantu laba akuna muntu omfunayo, akuna muntu omvotelayo. Baneyinyanya abantu bakhathele ngaye lo muntu lo. That's why ubona ebaprintela ama-tissue lwangasebenziyo la. Uyakwazi ukuthi kavotelwa ngumuntu. That's why abantu ebabulalisa ngendlala uyakwazi kabamvotelanga labo bantu.
Studio 7, Studio 7 njani basakazi bethu ezindaba. Hayi thina siphilile. Kanti bakuphi oTshabangu nawoPhukeni isiporoo sikaTshabangu sebethule. Wasidayisa isizwe sakithi, isizwe sikamthwakazi, isizwe samaNdebele, wasidayisela eMpumalanga. Hayi futhi uTshabangu into ayenzayo leyayo. Ngeke samukhohlwa, siyafisa ukuthi ngelanga uNkulunkulu uma izinto zingayijika ekhaya. uTshabangu unyaka wokuthi idilika jele efele jelayo. Umdayisi ngumbulali. Yini manje into esenzakala, abantu akusenamandla, akusenani ekhaya. Zonke iy'ngembe zethu zikhala phezu kwaTshabangu, ngapho ukuthi uTshabangu hhayi. Ngenxa yokufuna nje imoto ifortuna nje, uTshabangu wayezifunela ifortuna nje, ezedayisa isizwe sonke ngendawo yokufuna imoto ifortuna. Hhayi uTshabangu hhayi.
Linjani Studio 7, siyalibingelela basakazi. Ngizophawula into eziyi-3. Abantu baphambanisa ngokwethuka, saphambanisa ngokwethuka. Savotela izani, asitsho njalo. Abantu bayivotela izani sebephinda bekhala ngendlala. Sake sakutsho ukuthi lizokhala after 5 years. Nangu lo munye uTshabangu laye wangenela i-CCC, wayidiliza, wayidiliza, mbe wayecabanga ukuthi kuzaba ngcono khona kuyatshintsha. Wabona ukuthi sokomile. Galanto la eyenzayo uChamisa sathe thina engasuki elaphana ku-CCC. Ngabe baxotsha yena uTshabangu wakhe. Babe mesabana uTshabangu engumuntu lo bayisetshenziswa izani, ngabe bamxotsha bona wathatha i-CCC wameceleni. Manje kuseselani manje so. Abantu lokho esihlupheka, abantu eGoli bayafa belatshwa. Nxa ungalapassport awelatshwa, uyafa. Abantwana ababantu bonke abathi bavotela izani bagcwele la. Bona laba bathi bavotela izani bagcwele abantwababo la. Kubuhlungu kangakanani bazali. Kubuhlungu kangakanani abantwana benu besifa bengalatshwa eGoli. Nina lavotela izani, lisithi izani izavusa izibhedlela, izavusa imigwaqo, izavusa imisebenzi. Lokho kufile kunjana kuyangisa. Ngiyabonga ngingabi mude.
Basakazi linjani? Basakazi, mina ede nginombuzo ke la. Nginombuzo ngeSADC ukuthi kathina iSADC imelele ngoba iSADC ikwazi ngihlophe ukuthi izama-PF yariga ama-election. So nanki izama-PF yaqhubeka iyabusa kumbe yona iSADC izama-PF ayisawaphila kudala izama-PF robhukuthiwa kodwa kunesadaki ebheke wona lama-elections. Sona imeleleni leyo SADC. Umbuzo wami la ukuthi leyo SADC imeleleni kusho ukuthi ayisizi ngadlulihlopha wakudala zahlupheka mustete something yenza kodwa leyo SADC ikhona kuthiwa hhayi iSADC yezobheka ama-election kukhishwe umuntu wakuphi kuphi for Zambia ezobheka ama-elections kodwa izama-PF singayivoteli libe lihle iwina. Hhayi umbuzo wami lo kuthi yona iSADC yini kumbe iSADC izama-PF vele mawayesakwazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi 1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Singakehlukani sikhangeleni ke indaba, inhloko zendaba ebezikhona. Umongameli Emmerson Mnangagwa useze wavuma ukuthi ilizwe liphakathi kwesimo sengozi yesomiso. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.